amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtshaka zomuhle olamukela ku studio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
loba singazibanikela abachina i-challenge ukuthi ipolicy ye-China kudla bona kulokuthi ngatibize ngoba ngananzelela ungazi banike ngithol sebara
Yes, abantwana abafunda emaboarding babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabazoze babuyele emsebenzini kusasa ngoba bengelamali. Umahlulo omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ukusemthethweni umsebenzi wemithethwandaba lonyaka esola udlakela lwezikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wephule ikhefu lakhe okwesibili waphindela njalo emsebenzini ukuyahlangana lomphathintambo obona ngobudlelwano beleChina lamanye amazwe. Umnumzana Wang Yi bekhulumisana ngenhlelo ezijiyeneyo ezigoqela uncedo lwemali oludingwa iZimbabwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende ucele imali yokuqhuba inhlelo zentuthuko eziyisithupha phansi kohlelo lukahulumende weChina olokuphathisa amazwe asathuthukayo ole Road and Belt Initiative. Kwengeze wathi uMnangagwa lomnumzana yi bakhulume njalo ngokwakhiwa kwesitichi esitsha esokuphehla amandla kagetsi esebhathoka Hydroelectric Project. Umsebenzi lo waphiwa inkampani yakwele China leMelika njalo ngeseZimbabwe leZambia. Zinengi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende weChina eZimbabwe ezigoqela ukwakhiwa kwemigwaqo lamagceke endizamchina. Kodwa abaningi bathi akulalutho olukhanyayo osolwenziwe ngamaChina oluthuthukise impilo kaZulu lelizwe selokhu uhulumende weZimbabwe waqinisa ubudlelwano bakhe leChina kwezamabhizimusi ngesikhathi kusabusa umuyi umnumzana Robert Mugabe. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Loba singazibanikela abaChina i-challenge ukuthi ipolicy yeChina kudla bona kulokuthi ngatibize ngoba ngananzelela ungazi banike ngithol sebara laseChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile isikhathi esiningi into abayenzayo lesikweleti kodwa kunabenefit engathithi iyabonakala edlula khonokho njalo ngakhangela okwenzakale eZambia. Yikho safunda khona ngekudlelana namaChina azasakhela yonke into esiyifunayo asenzile konke kodwa asila into esingathi singayibamba esinceda siya phambili. So ukudlelana leChina yes I think basinceda ngasikhathi sempi singathi ngabantu abaright kodwa uthi singaba nobenefit eyakhatshana hhayi asiyafiki ukuthi kwanise noba kwenelisa ukunegotiata ngendlela ezinjalo bona ekunegotiatheni vele bayasidlulonke ananzelela njalo ukuthi wona amakhampani abo akarhulumente asebenza njengama-private company thina lapho uzananzelela ukuthi sihambe sanegotiata singurhulumente kodwa sinegotiata into zebhizinis and ungakhayela urhulumente wethu asithi kaanasisikili loba ecapacity yokunegotiata ama-business transaction endleleni lawo isikhathi esiningi yikho kwenza sicine siluze
kodwa uhulumende uthi kunengi esikutholayo kwele China nanku liyasilungisela imigwaqo amagceke endizamchina lezinye inhlelo ezichiyeneyo ezigoqela ezokuphehla amagetsi
yebaza siyela bese sizivela into esithi infrastructure development kodwa siyabe sizikwele that's a benefit lesi sikwele oqakathekileyo ukuthi sikhangele isikweletu esikhiphileyo njalo isikweletu esilento ehlalayo singakhangela ngemuva lapha into ezivele eChina kulesi khathi eside ukuthi esithe akuhlali so kuze sibe lokuthi siyakhangela loba silok east loba sizalwa neChina kuze sidinge okuyinto okulokuncedo loba okulokuthokoza ilizwe than ukuthi kuloko sithi abangani bethu beChina abangani bethu beChina
umnumzana Reji Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abantwana abafunda emabhodingi babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa bekhonona ngeholo eliphansi. Kanti njalo abazali labo besithi babhekane lobunzima bokuhlawulela indleko zesikolo ezigoqela amabhuku, ama-school fees, ama-uniformu lokunye. Izisebenzi kunhlangothi ezijiyeneyo zithi zilakho ukukhalala umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Uhulumende wehluleyile ukuvumelana lezisebenzi zakhe kudaba lweholo emhlanganweni oqhutshwe ngolwesihlanu. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Jafet Moyo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezctu lo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee kanye labalandeli beStudio 7 umoyo usungula lingxoxo.
Izisebenzi sezisehluleka okuya emsebenzini ngendaba yokuthi iholo phela selisalele ngamuva okumangalisayo. Imali le abathi basinika yona abathi liholo nangamaphepha nje aphephukayo kawathengi lutho. So kube nzima ke abantwini abaningi ukuthi bekwanise ke kunceda imuli zabo. Sibona abaningi behluleka ke ukuthi ke kuthole ke ukuncedwa ezibhedlela. Abaningi behluleka ke ukubuyisela abantwana babo ezikolo. Abaningi sibili sibona lapha sebelala emathraki behluleka ke ukuthi baye emsebenzini bethenduke ezindlini. Kuba lokunzima ke ukuthize ebantwini abaningi so akusimangalisi ke nxa izisebenzi ke kuma-sectors amaningi zisithi hhayi ongakhaliyo ke ufela embelekweni kakusimangalisi ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi loba nini nje
lo baba uJoseph Chuma webandla leZANU PF
intambamiso eyenzakalayo ukuthi sisuka ku-US dollar abantu behola nge-US dollar singena ekuholeni izindola asilungisanga kuhle ingathi ngemali yethu ukuthi sithi mhlawumbe umuntu obehola $500 okwamanje kathesi sokumele ahole malini ngezindollars khona phana sakhuthi ugaja banikazi bamakhampani asilungiseni khona kwabona i-profit margin yethu esesiyithola siyirethile ngama-120-25 khona le kanti abasebenzayo laba wayi singabaredelanga labo imiholo yabo ngama-120-25 ukwenza ukuthi kufanane thena wasi ungaba njalo akula muntu ozakhala about anything at all.
Yes, yokubaba uSibasa Chuma.
Mfowethu, ngikusho iqiniso kunobunzima obukhulu kakhulukazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zikho eziwe izikolo okumangalisayo ukuthi vele nemali yakhona abazali siyindivele kankulu ukuthi athiyenelisi kuyithola kuzobuya ngapho emsebenzini ngasingayemsebenzini ye baqinisile sithi ngoba bakula ito phela baluzuzayo bakula bazange bakhwezele iholo.
Asithathe-ke umama ubagajidzane
owamntwana uyedwa esecondary kodwa-ke nginabanye abantwana engaba-adoptayo abangu-3 ngazishiye ngezinye intandane recently emazikini njambalwa ezizabe zise-primary ezimbili so ngizaba-adoptha senzaba nabantwana bangu-5 asobani laba abanye ngibabalayo owami uyedwa into engizisha ubuhlungiwe naleyo ukuthi bakhona abantwana abangasoze bathole abangaba-adoptha babancedise esikolweni kanti futhi loba-ke sebencedisile esikolweni kuzakuba lokuthi amatisha kasoze abuyele emsebenzini okuyinto ebuhlungu kakhulu ematisheni lasebantwaneni laba abangeke benelise ukuthi babhadale i-school fees kanti-ke mina ngikugqugquzelayo ebantwini bakithi ukuthi uma kuvuma bakhona abantu abathungayo phakathi kwethu singabantu basemathebeleland abantu abathungayo bona bana kasisondeleni kibo nxa kuthengwa amalembu kuthengela amalembu bathungela abantwana ama-uniform.
Labo ngabanye babantu abaxoxele uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelwa esilethu lela lona enkundleni yeFacebook Always Zimbabwe Today asixoxeni ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Umahluli omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba namuhla usole udlakela olwenziwa izigebengu ezidume ngokubulala abembi begolide zihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi esithi imithethwana laba kayisoze ivumele ubukliwi lobu buqhubeka. Umalaba wethu le amazwi lanamuhla emkhosini wokusungula umsebenzi wemithethwandaba lonyaka. Izikliwi lezi sezibulele abantu abanengi abagoqela ipolisa njalo zahlasela endaweni ezichiyeneyo ezilemigodi yegolide ezigoqela enhla lasezansi yemandebeleni eKwekwe eKaloma lakwezinye indawo. Umalaba ukhuthaze njalo inhlangothi ezibona ngokulondolozwa komthetho ukuthi zibambe iqhaza ubugebengu lobu buqedwe. Uphinde wacothoza abatshutshisi ngokwehluleka ukuphenya kuhle amacala enkohlakalo esithi lokhu kugcina kubangela ukuthi imithethwandaba yehluleke ukuvalela izigebengu. Nanka amazwi kamalaba.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offences in accordance with the law. Special courts to specifically try the cases.
Ngithanda ukwazisa uZulu ukuthi imithethwandaba izimisele ukuthetha amacala alabo abetheswa amacala anje ilandela imithetho yelizwe. Sokulemithethwandaba elizweni lonke jikelele ekhangelane nalawa amacala. Ngikhuthaza bonke abakhangelane lokulondolozwa komthetho ukuthi bahlanganisa amakhanda kuqedwe udubo lolu. Abagcini bomthetho ngeke bahlale nje babukele izigebengu lezi zihlukumeza uZulu ngendlela enje.
Gangs have the potential to create anarchy if they are not quickly neutralized.
Lawo ngamazwi kamahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba. Sibuze incwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana ukuthi uthini ngamazwi kamalaba.
Kuyinto enkulu kakhulu lokho kuphawulwe ngumphathi ntambo omthetho ngaseZimbabwe laba. Ngoba ezweni elilomgunyathi lokho abathi corruption elilokudlelezela endleleni okubuswa ngayo. Sebekwazi abomthetho amapolisa abachuchisi labo bonke nje abaphethe umthetho ukuthi bawabulale amacala alabo abaphethe amandla ngokuwatheka imboza bawahambisa emthethwandaba amadokhethi engaphekwanga kahle engahlanganiswanga kahle. Kuyinjongo yabo ukuthi lawo macala achithwe ngoba kuhanjiswe indaba engavuthwanga emthethwandaba. Ngakho nxa ekhuluma kanjalo usiphatha amandla utsho into ekhona eyazakalayo lasemhlabeni ukuthi ngasuthe wenza icala ungangifumbathisa ungencenge ngalokho ongincenga ngakho. Ngiyakhona ukuyipheka imboza emaphepheni lakumadokhethi laphana ukuthi nxa lingena nje ekhothi bahle banjani balichithe. Sokuzabonakala ingani hayi umthetho wenziwe kodwa umuntu wakhululwa kodwa liphekwe ngendlela yokuthi lichithwe. Ngako kukhulu ukuthi kukhangelisiswe khona kuyani ukuthi kathi laba abaphethe amandla bawasebenzisa kubi kanjani amakhodi imthethwandaba le ngoba siyabona ayasetshenziswa amandla ekubophiseni lekukhululeni abantu.
Umongameli Mnangagwa laye uke wasola abachuchisi kumaviki asanda kwedlula esithi ziningi izigebengu esezikhululiwe imithethwandaba amacala achithwa. Njengoba ekhulumile uMnangagwa uMalaba la yakhuluma kukhona na utshintsho esingalubona.
Inkinga kababa uMnangagwa singathi thina inkinga yesima kanjani. Ubaba uMnangagwa enjana engathatha isihlalo sokuba ngumongameli kukhona ade yikho kukhona ade kwenza kukhona aziwa ngakho ezweni laseZimbabwe. Ngokubona kwami imvelaphi yakhe lesima kanjani kakhe simenza abe buthundu nxa emile phambi kwabantu ekhuluma ngendaba efana naleyo ngoba imvelaphi yakhe lesima kanjani sakhe. Ngesomuntu okumele ukuthi ngalaye sowake wabonakala esekhodi ephendula imibuzo ethile ngendaba zokubulawa kwabantu ngegugurawundi ngendaba zamashurugwi lawa aphethe amahloka ehamba egamula abantu. Kuyazakala emphakathini waseZimbabwe ukuthi kunebutho kona phana eMidlands akade sebenza lalo ebelivikela imigodi engekho emthethweni yokuphandwa kwegolide. Esesibona-ke lelo butho selithuthuka seliphamuka selibizwa amashurukhi ngibona ingani kalamlomo ekuthini ngakhulumela indaba zokuthi umthetho uqhutshwe kanjani kweZimbabwe.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane labazali ababalisi labantwana ngesikhathi kuvulwa izikolo kusasa. Tumelani iWhatsApp kumbe iText message kunombolo ezithi 001 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usenetha Bernie Sanders webandla lama-Democrats eMelika ubikwa ekhokhela kumncintiswano wokudinga usekelo lokumela ibandla lakhe kukhetho lukamongameli weMelika oluza kwenziwa lonyaka. Sokusele insuku eziphansi kwenyanga ukuthi luqale ukhetho lwama-primaries kubandla lama-Democrats. Umlawuli wedale lephalamende eMelika unkosikazi Nancy Pelosi ubikwa ethe uza kusa amaphepha okuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump edale lesenethi kunsukwana ezilandelayo. Inkokheli yamabandla achiyeneyo abumba uhulumende wakwele Libya ikhangelelwe ukuhlangana kusukela lamhlanje kwele Russia kunkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe ele Libya galila kokuthula selivelo dlakela kusukela kubulawa owayengumongameli uMuammar Gaddafi. Umumo ubikwa ungakaguquki kangako ezibhedlela zikahulumende ngoba kulokhe bebalutshwana abagulayo abathola usizo lanxa inani labodokotela asebebuyelile emsebenzini ngeva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezedlula ezintathu selikhuphukile kancane. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
Izigulane ezibhedlela zikahulumende ezinkulu, iHarare Hospital leParirenyathwa Group of Hospitals, bakhala ngesiphatho abasitholayo. UFirst Chisora ngosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili yokuzalwa walethwa esibhedlela seHarare Hospital ngontulikazi nyakenye evela eKaroyi ngemva kokutholakala elomkhuhlane wamathumbu odinga ukuthi ahlinzwe. Ngemva kokuhlinzwa, uChisora wafakwa okungumgodla osiza ekukhipheni ingcekeza esiswini sakhe okubizwa ngokuthi yi-colostomy bag, wona okumele ukhitshwe ngemva kwesikhathi bese kuvalwa isikhala esavulwayo.
Anzibarukudiwa TPN
ukuthi livalwe leli ngcweba bathi kudingakala i-TPN, ama-total parental nutritions. Okwenza ngibe lokhu ngikulesi sibhedlela yindaba yokuthi mina anganelisi ukuwathola, bathi angatholakala ngiyahle ngivalwe bese ngibuyela ekhaya. Inkinga yokuthi akekho ongangisiza ukuthi ngiwathole. Abesibhedlela bona bathi kabalawo lawo ma-total parental nutritions akhona.
UChisora uthi lokhe egcinwe esibhedlela ngoba eswela imali yokuba enziwe isigaba sesibili sokuvalwa kwenxeba elavulwayo. Uthi kungenxa yokuswela leyo mali elokhe esesibhedlela seHarare Hospital, ukhala njalo ngokuthi akala muntu owanelisa ukuzambona esibhedlela. Uyise wabhubha kudala unina engenelisi ngenxa yokuswela imali yokuhambisa. Esibhedlela seParirenyathwa bekule simo esehluke kweseHarare Hospital, abagulayo betholiswa usizo kusiya ngokuthi ulomuntu omaziyo na osebenza khona loba isihlobo. Osakhulayo uDavid Rugare ngomunye wabagulayo obezedinga usizo esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals. UDr. Aspect Jacob Maunganidze, esinye seziphathamandla esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals, ulandisa kabanzi ngesimo esisezibhedlela zikahulumende.
On the ground, obviously, our services are not desirable. They are not.
Akula lutho olwenzakalayo. Odokotela bakhona kabakho. Kade sibalindele ukuthiwa bayeza kodwa bengabuyi. Akekho osiza abantu. Kunzima kakhulu kithi ngokunye kwalokho okunzima. Ngabe kuthiwa bayasiza abantu baphange babuyele emakhaya. Abatholakala bele nkinga ezidinga ukuba bagcine esibhedlela balaliswe.
And offer a better service.
Enye ingcwethi kwezokuhlalisana kwabantu lezombusazwe, uMnumzana Mlindelwa Mancitshana, uthi kubuhlungu lokho sekusenzakala ezibhedlela zikahulumende.
Kuyesabeka okusezibhedlela. Lokho okuthiwa nguhulumende angivumelani lakho ukuthi sokulobungcono. Abantu lokhu behlezi bebhekane lamadokotela. Amadokotela aswela izinto zokusebenzisa ezibhedlela lapha. Amanesi akala lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha. Kodwa uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi hayi, abantu ababuye sokungcono. Lokhu akuhambelani ngisho lokwenzakala ezibhedlela lezi.
Okudanisayo uMancitshana uthi nguhulumende ongazihluphiyo ngokulungisisa lesi simo, ekhetha ucatsha ngodaba lwezijeziso zomnotho ezabekelwa ezinye zenkokheli kahulumende kungekho akwenzayo ukujezisa abatholakala bechaphaza imali.
Singakhangela njalo ukuthi imali efunakalayo kulezi zibhedlela uhulumende uyabe sithi kalayo ukuthi izinto zibuyele kanye emgwaqweni wazo. Kodwa ubusuthola omunye umkhulu wabo ebotshela ukuthi untshontshe $20 million. Lokhu kuyethusa ukuthi izibhedlela ezingaki ebezizasukunyiswa yimali le. Ngalokho angiboni ukuthi okuthiwa nguhulumende kuyinto eliqiniso, ngoba badlala umacatshelana nje labantu, badlala umacatshelana labantwana beZimbabwe ngendaba yezimpilakahle.
Kodwa umqondisi wohlangothi olubona ngokuvimba ukuqhamuka kwemikhuhlane lokwenqatshelwa kwayo kugatsha lwezempilakahle, uDr. Portia Mandangazira, uthi benza konke okusemandleni abo ukusiza uZulu.
Parizvino tingati zviri kushanda ndezviri.
Esingakutsho okwamanje yikuba izibhedlela ezisebenza ngcono ngezama-district amakilinika lama-provincial hospitals. Kodwa ukusebenza kwama-central hospitals kwehlile kakhulu xa sikhangela amanani akuma-reporti alethwa kithi. Sehle okwedlula i-70% xa sikhangela abaza ezibhedlela. Kusitsho ukuba balutshwane kakhulu ababonwa ngodokotela kulalabo esandise ukubabona besizodinga usizo kuma-central hospitals. Lokhu kutsho ukuba uduwo lusasekhona
sibili.
Ekwethekeleleni okwenziwe yi-Studio 7 ezibhedlela zombili eParinyathwa leHarare Hospital bezivaliwe ezinye zendawo zamawards lapho kumele kulaliswe khona abagulayo ngesikhathi beselatshwa okuveza sobala ukuthi umumo lokhu ungamanga kuhle kwezempilakahle elizweni. Odokotela abasanda kugqiba izifundo baqale ukukhalala umsebenzi ngenyanga phose ezine ezedluleyo. Abanye babo abalutshwana baphindele emsebenzini kodwa iningi lahlela chiya kumbe ukuxotshwa umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo namhlanje, umqeqeshi umsekeli kamqeqeshi weqembu lenguqu le-FC Platinum uLizwe Sweswe setshayele ihlombe abadlali bakhe ngemva kokuthola umklomelo wabo wakuqala kumncintiswano we-CAF Champions League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum lithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Al Ahly elakule-Egypt ngomgqibelo wedluleyo. Bekungumdlalo walo wesine kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum njalo belinqotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu ebeliyidlala phambilini. Leli qembu lihlohlelwa ngumgadli walo omutsha uStanley Ngala, yena obedlalela iqembu le-Manchester Diamonds nyakenye njalo uthengwe kuqembu elifanayo ndawonye lomdlali wenkabeni yenkundla uLast Jersey laye odlale kuhle kakhulu ngomgqibelo. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu ngomgqibelo njalo indlela abadlale ngayo itshengise ingqubela phambili enkulu nxa kulinganiswa lemidlalo yabo yakuqala.
Abafana baphushe kahle. I think umehluko bekuyikuhlohla. Sibe sidlala kude sibili but into ukuthi sihlohle ingadingekho, so sibone isithuba sizama ukuthi silethe abafana ababili abathathu and ngenhlanhla ewanakhona namhlanje ihle wahlohla. I think we're cutting each other. So let's create some chances. But we'll just throw them out.
Impumela yangomgqibelo itsho ukuba amathuba eqembu le-FC Platinum awokudlulela kwisigaba esilandelayo awasekho ngoba lisalelwe yimidlalo emibili kwisibaya sikaGroup B, okutsho ukuba lanxa lingaze linqobe lingenelisa ukubuthelela imiklomelo eyisikhombisa kuphela. Ngomunye umdlalo wesibaya sikaGroup B odlalwe ngempela viki edluleyo, iqembu le-Al Hilal elakwele-Sudan linqotshwe nge-1-2 ngele-Etoile du Sahel elakwele-Tunisia. Limpumela itshe iqembu le-Etoile du Sahel lihlezi phezu kwengalane elile miklomelo ithoba munye ngemva kwemidlalo yemine. Emndaweni yesibili kule qembu le-Al Ahly lona ele miklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo yemine, kuthi ele-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu ile miklomelo yesithupha lalo ngemva kokudlala imidlalo yemine. Imidlalo elandelayo yesigaba sikaGroup B izadlalwa inyanga kazibandlela isisiyafika emaphethelweni lapho iqembu le-Al Ahly elizamukela khona ele-Etoile Sportive du Sahel kungolwesihlanu mhlazi ngamashumi amabili lane, kuthi ngomgqibelo mhlazi ngama amabili lanhlanu iqembu le-FC Platinum lizanqikilana lele Al Hilal. ULizwe Sweswe nguye obeziphethe esidukwini ngomgqibelo owedluleyo, kodwa kumidlalo ezayo iqembu le-FC Platinum lizabe seliqeqetshwa ngumqeqetshi oyisizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Peter de Jong, yena obesebenzela iqembu le-Highlanders nyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga ukuziphetha ezosuku, sikhangele ebezihamba phambili. Umahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba uthi imithethwandaba izabamba izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi ngesandla esilukhuni. Abantwana abafunda emabhodingi babuyelile esikolo namuhla ngesikhathi ababalisi besithi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa, kanti labazali labo bekhala ngemali. Umongameli Mnangagwa wephule ikhefu lakhe namhla wahlangana nalo mphathi ntambo obona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Cheererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.